Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 21 kuNtulikazi 2021 igama nguNtungamile Nkomo. Nanzi ezihamba phambili
ukutshintsha kumbe ukuguqula ukuziphatha ekho kuzakwenza ukuthi iCovid ingasabalali.
Uhulumende uselaye izisebenzi zakhe zonke ukuthi zihlatshwe ijekiseni yeCovid 19.
Ikakhulu omama ababelekisele emakhaya abanye besehluleka ukuthi bathole amapilisi.
Izakhamizi zemaphandleni zithi ukuqiniswa kweziqondiso zeCovid 19 sokuthiye zihlupheka. Amapolisa athi abophe amasela alitshumi antshontshe izifuyo komadlambuzi ePlumtree. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uselaye izisebenzi zakhe zonke ukuthi zihlatshwe ijekiseni yeCovid-19. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko uNkosikazi Monica Motswangwa utshele intatheli zindaba izolo ukuthi abangahlatshwanga abasoze baholiswe imali eqondanela lumkhuhlane. Uthe njalo uhulumende usehlise inani lezisebenzi zakhe ezilokhu ezisebenzela emahofisini laya ku-25%. Imithethwandaba yona isizavulelwa ukudlulisela amacala kuphela phambili i-remand. Le yindlela yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Kobulawayo umkhuhlane lo uloke umemetheka ngamandla lanxa nje bebanengi abahlatshwayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Isimo kobulawayo simbucayi nxa sikhangela inani labantu abatholakala belo mkhuhlane weCovid-19 njalo lanani labantu elibulawa yilo umkhuhlane. Ungakhangela uluhlu oluphuma nsuku zonke ibulawayo ngenye yezindawo kumbe ngelinye lamadolobho eligijima phambili khangela inani leli okuveza sobala ukuthi umkhuhlane osufikile weCovid-19 njani uyamemetheka. Yona leyi ivariant entsha udelta lo khanya usesabaleli idolobho. Ngokunjalo-ke njengenhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association siyakhuthaza ukuthi abantu bahlale ezindlini. Ukutshintsha kumbe ukuguqula ukuziphatha ikho kuzakwenza ukuthi iCovid ingasabalali. Nxa abantu lokhu besiyagcwala edolobheni, begcwala emabhasini, begcwala emchoveni, kuzakwenza ukuthi ivariant kumbe igciwane limemetheke nsuku zonke. Ngokunjalo ke sikhuthaza ukuthi abantu kabaqaphele bahlale phansi.
Bona abadinga ukuhlatshwa bayenelisa na?
Indawo zokuhlatshwa kobulawayo zivuliwe zaba ziningi, amaklinika kakhansila amaningi avulile ukuthi abantu bazohlatshwa i-first dose le ehlatshwayo. Kodwa ke akhona amahebezi aveza ukuthi esikhathini esiningi nxa abantu bevuke ngovivi uyafika abe ngunumber last khona le kucineni, kube sokusithi ke nxa sokuvulwa laphana kube sokuba inani labantu abaningi bazogcwala phambili okuveza sobala ukuthi sokusiba khona inkohlakalo esisenzakala ngoba khanya abanye baziyele emini kodwa bafike babe phambili emzileni. Ngakunjalo-ke siyakhuthaza ukuthi abezempilakahle bangaze bavumela ukuthi kube le nkohlakalo enjalo. Umuntu nxa evuke ekuseni kaphiwe ithuba lokuthi ahlabe ngesikhathi kuhambelana lokuthi ufike ngasikhathi bani. Khonoko-ke kuveza ukuthi abantu sebesume ngobuningi benanzelela ukuthi igciwane selimemetheka ngesiqubu esikhulu. Wonke umuntu usefuna ukuhlatshwa. Sibonile la kuhlatshwa amavenda laphana ngemva kwalokho-ke wonke umuntu wasukumela phezulu bafuna ukuyahlatshwa endaweni ezijeneyo. Kodwa-ke sokusiba khona ubugwelegwele lenkohlakalo esisenzakala kulezo zindawo lapho okuhlatshwa khona. Siyakhuthaza ukuthi uhulumende akuqaphe ngehlo lwekhozi khonoko ukuthi bakhona sebethwala nzima ukuthi bahlatshwe ngenxa yokuthi sebesiba khona benza amacala enkohlakalo.
Ungasela ukuthi udaba lokubana izisebenzi zikahulumende sezizahamba zizilutshwana ezisilinganiso esiyi 10% kuphela. Kuza phambanisa njani umnotho elizwe?
Ngenxa yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19, uhulumeni usekubonile ukuthi aqume inani lezisebenzi zakhe, kusale kusebenza i-10% kuphela. Konoko siyakujabulela ngoba kuza kwenza ukuthi ukumemetheka kwegciwane kungasabalali kakhulu ngenxa yokuthi abantu bayese bebalutshwana kulezo ndawo abasebenzela khona. Kodwa ke konoko kuveza ukuthi imisebenzi ekhangela ukuthi iphathise uZulu izinga lakhona seliza kwehla. Sokuzathatha isikhathi eside ukubana izinto ezithile zenzakale ngenxa yokuthi abantu okumele babambe lowo msebenzi abasekho, sokusele nje bona laba abakhangeleyo kuphela abalutshwana, ngoba kuvezile ukuthi umuntu phose nenyanga akumelanga kudlule i-21 days engazange asondele emsebenzini. So khonokana sokungatsho ukuthi nxa abantu bebaningi emsebenzini kuyikuthi mhlawumbe linani elifika phose ikhulu, sokuza kwenza ukuthi maybe omunye ahambe kanye ngenyanga. Khonokana sokuzabangela ukuthi ke ngezinye indlela uzabe eziholisa lezo zisebenzi kodwa zingasenzi lutho olumangalisayo.
Umnumzana Thembelani Dube ngoyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ugatsha lwezempilakahle kalwethulanga amanani aveza ukuthi bangaki abahlaselwe yi-COVID-19 kumbe ababulawe yilomkhuhlane izolo. Kusenjalo izakhamizi zemaphandleni kwezinye indawo zithi ukuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 sokuzitshiye zihlupheka ngamandla ngoba zingasenelisi ukufinyelela inhlelo zokuziphilisa. Isiphathamandla senhlanganiso esebenza loZulu wemaphandleni e-Rural Communities Empowerment Trust, umnumzana Vumani Ndlovu, utshele uStandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi inhlelo ezingasafezeki lula ngezitholakala kwezempilakahle, ezemfundo kanye lezokuthengisa impahla.
Ngakhangelwa endaweni enjengelupane ukuthi isibhedlela lapho esithengiweyo isibhedlela esinjengese-Blue ofumana ukuthi amanye amawadi amavilesini angumango omude kakhulu ukuthi abantu bafinyelele. Kungakho-ke sokule iliko eminingi yabantu ikakhulu omama ababelethele emakhaya, abanye besehluleka ukuthi bathole amapilisi adingakala mhlawumbe inyanga zonke anjengemkhuhlane we-HIV. Ikhangele futhi lokufunda kwabantwana, izikolo zivaliwe, akula ngendlela abangafunda ngayo, nasibaqathanisa emadolobheni, akula ama-online lessons, lokuthi ama-online lessons ukufunda kusetshenziswa ubulembu. Indaba zokuthi emakhaya amagagasi awakho, angeke njalo bafunda besebenzisa ama-radio. Abantu baphila ngokuzithengisela, nxa kuvalwa kuthayiswa ngabo kuthiwa akuvalwe ngabo-3 emini. Amakhosi konke khonokho kuyakhathaza abantu abasebenzayo abakuyinkomantesa kuyawoda kwezinye indawo kabasenelisi lapha kuyewoda emadolobheni amakhulu anjengaboHarare, Bulawayo, abanye sesiya kwelizwe, konke khonokho kuvaliwe.
Kodwa besibona ukuthi indawo zemaphandleni ziyathola usizo kunhlanganiso ezizimeleyo lakuye uhulumende ngokwakhe. Simbonile sithi kulama-radio ayi-200,000 alethwe emaphandleni kuyasiza yini?
Uzafumana ukuthi kazenelisi kunqatshelwa ukuthi zisebenze ngenxa yokuthi imihlangano kayivunyelwa, abantu kabavunyelwa ukuthi bengene ezakhamizini kuthole ukuthi kuyini okubahluphayo. Ngakho-ke ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo lakho ngolunye uhlupho olukhona, qinisweni akukho okumangalisayo osekwenziwe nguhulumende, ikakhulu nxa ngikhangele kuziqinti kwesesebenzela khona isikhathi sokuthi maye sibona uhulumende eqakathekisa ukufaka ama-boosters engxenye angabamba i-network kwenzela ukuthi abantu abalenelise ukufunda. Ama-radio izule sukubala kombiko ukuthi kulama-radio afika 200,000 azaphiwa abantu, kodwa sikaboni lutho lusenzakala emakhaya. ungaka distribute ngoba abantu bathiwa ama red lemakhaya akuqale ukukhangelwe yabanzi indaba yamagaga kusenjalo ingagqugquzela uhulumende ukuthi kulezi ndawo ezilisethezana ezithwana lapho kubamba khona amagagati bazame ukuthi lawo maradio kubonakale ukuthi adistributwa ngendlela efaneleyo engazahanjiswa kwezinye indawo kuphela ngobuningi bawo kodwa asabalaliswe indawo zonke kulazo ndawo ezibamba amagagati kodwa lezo zingabambiyo bazame ngamandla wonke ukuthi abone ukuthi amagagati ayatholiswa nokuphazi ngizokwenzela ukuthi abantu babe le-informatini labantwana benelise ukufunda besebenzisa amaredio.
UMnumzana Fumani Ndlovu ngowenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust sixoxe laye eselupane. Amapolisa athi abophe abantu abalichumi phezu kwamacala okuntshontshwa kwezifuyo ezigoqela inkomo lamadonki kwamadlambuzi ePlumtree. Isikhulumeli samapolisa uMnumzana Paul Nyathi wethule umbiko izolo esithi abantu laba babotshwe kulandela ukukhwela kwezehlakalo zokuntshontshwa kwezifuyo ezigabeni ezifana leKhanda Mhlophe, Kombimba, eJuchume, eNsubula, eMahole kanye laseJaboroma. Unyathi uthi izakhamisi zibambe iqhaza lamapolisa zathungatha umkhondo wamasela la ayatholakala eCholocho lapho okutholakale njalo amadonki angamachumi amabili lambili abentshontshiwe kanye lenkomo eyodwa. Sixoxele sakhamuzi sakombimba uMnumzana Mokincube.
Ayaya lokho mpela ayayi mahlabe ezulu futhi ukuthi ngiyabonga ukuba khona lapha emsakazweni njengoba ngikhuluma nje. Hayi ayikubhokile sibilo kwizinto kwakhona noma nje ngingazanga ngendawo kodwa ngikhona sikhangele. Hayi izifuyo ziphelile sebetshontsha lasemini batshontsha langezibhamu. Vele ilizwe likutekile sibili bahamba sibili khonale bayabamba abantu bathola lamadonki babuya lamadonki sibili amaningi abanye bathola abo kuthi ukuthi lapha vele iwadi 10 lapha sithwele nzima ngawo amasela amasela aphuma komthina umthina kusecholocho laphana mawuyeqaka bodubute usiye masini uyabe usufika khona indawo kuthiwa kusemtshile ekuzwini bacathe khona phana abantu bakhona izigebengu ezinzima sibili dungamizi sithwele nzima sibili ngakhona lokho.
Ungathi kubhahile kakhulu yini ukuntshontshwa kwezifuyo khona ngapho?
Hayi kunzima ziyatshontshwa sibili kathesi ke futhi aseyikutshontshwa sokuyikuthatha ziyatshontshwa inkomo yonke into odonki avele akula nto engasitshontshwayo khona la kuyatshontshwa sibili okunye okumangazayo sesiswele lokuthi plani bani engayenziwa lokuthi uhulumende angayenza njani ngoba ukuthi sibambe umthetho ngezandla mbona ngathi kungafa lo muntu so into yakhona mpela sizama ukukhulumisana labo uhulumende ukuthi into esihlupha yiyo lo mkhuhlane i-corona labo sebethatha advantage nge-corona ngoba babekwazi ukuthi ngama-6 o'clock siyaba sesilele ezindlini asivuki bona babe sebebhizi avele bazithatha khonapho emahlangeni bangena sibili bevela khonale ngexa isidaka sonke bebeyabe eqabukwa kombimba bengena emasimini ethu betshontsha beze betshontshe ezebhamba zihingwe konke khonapho ngoba inkomo ziyaba zihlangene lamadonki khona lapho emasimini ngoba amasimi ethu ahlangene siyavuka sibona ngemzila kuphela abantu bakhona izigebenga kodwa hayi siyaplana lathi ukuthi singayenze njani ukugebenga bakhona but ezilonge uhulumente angasihlekela hayi sizaba le planning enkomo.
UMnumzana Mokincube isakhamuzi sakombimba ePlumtree. nilikubonile na ukusemaphepha ndabeni. Inkundla eNew Zimbabwe ithi uhulumende kamongameli yamasoni Mnangagwa laye wathenga imitshina yokungena emafonini abantu ngudlu bengakwazi ePegasus yona eyalungiswa inkampani yakwele Israel. Udaba lwemitshina le soludale inkulumo emhlabeni jikelele. Umsakazo weZBC wona uthi intambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uza kwethula umbiko ngolwesine oqondane lokusetshenziswa kwemali awethula phakathi laphakathi komnyaka owemedia fiscal policy. Iphephandaba leChronicle lithi obe ngumgcinisihlalo weZANU-PF eMathebeleland South uMnumzana Rabelani Tshiweni ungxatshelwe emzini wakhe eBedbridge izolo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani basakazi be-studio sevini. Ukhulumayo ngulinda ngidabuka enkasi. Ngihluphekile lami sinjalo ubaba okuthiwa ngumegasibanda ikhuluma ngokulungiswa kwemigwaqo. Ibonge uhulumende ngaba-ke ngiyekubenzela khulu. Nginenkayi ngikhule umgwaqo osuke kobulawayo ufile namanje usafile. Usuke enkayi siya kobulawayo usafile namanje lo mgwaqo. Kanti thina simele ngubani? Mina sengize ngini lo mntwana. Umntwana seza kuba lo mntwana manje ule 20 years. Umntwana engilayo mina ngikhule umgwaqo ufile. Kanti thina simele ngubani? Asikwazi abakumisayo le hulumende abakukhulumayo. Lokhu yilokhu kwenziwa ngaphi enkayi mbokoni wayo. Ngayona leyani ndawo ukuthi inganakwa bona bayakwazi. IBhayibheli ithi kuMathewu 18:18 ukubusa umhlaba endasezulwini kubotshiwe okwaba kubophayo kutho ukuthi lasezulwini bazokuphula kubotshiwe. Ngakulokubi kulicala abazalimela leli. Njalo sihlukumezekile singamaNdebele sitshiya abantwana emakhaya simazweni uhulumende esihluphayo siswele ukuthi singenzani. Ngileyani ndawo kodwa siyakhuleka esilongu sikhuleka sibiza amagama ehulumende lesi phekisayo. Inkosi izasiphendula njengabantwana bako-Israyeli baphendulwa yinkosi athole ukukhululeka. Bathi sizakhululeka isikhathi sinyeza. Sihluphekile abazali bethu sizwa kuthwaba umlawo. Sihluphekile sesitshile abantwana bethu asibakhulisanga abanye abafundanga asazi ukuthi injoni yini kodwa siyacela ukuthi inkosi sikhulule.
Njani kustudio 7 njani kona ngapo? Thina siyaphila ngapha siyaphila. I-corona sibhahile elizweni leZimbabwe. Corona sibhahile elizweni lakithi. Ngifuna ukuthi ngamafitshane ne-corona le ngithi kapukapu. I-corona ayisiko ukuthi konzelwa ngabantu kuphela. I-corona okuyenza ukuthi ibe nengi. Okokuqala amabhasi kaZupco. Amabhasi kaZupco abantu bayaminyana. Basi malutshwana ngoko kwenza ukuthi i-corona imemetheke. Okwesibili iZANU iyayenza imihlangano i-corona yikho kwenza ukuthi imemetheke. Okwesithathu amapostoli ayenza imihlangano amachurchi abo yikho kwenza ukuthi i-corona imemetheke. Akuhlakanipheni kudingwe indlela zokuvikela abantu abeZimbabwe phezu kwalowo mkhuhlane ngoba oZupco uyathola abantu beminyene belayinile ngapha kuyabe kuthiwa abantu abenzi social distance abantu njani kulokho kufa kwama lockdown. Government kayilungisa into zayo. Ngiyabonga.
Sanibonani ba sakazi be-studio 7. Sanibonani bantu bonke beZimbabwe ikakhulu abantu be-Matabeleland. Okuqakathekileyo ukuthi sifikele lolu bhubhane olukhona ngokulandela iziqondiso ezibekiweyo uhulumende sizama ukuthi sizifikele thina sifikele labantu bethu ukuze bakhule babe ngabavusi bakusasa. Into esingasithi khona kulabo abazama ukuhlakaza izimbabwe beziquma phakathi ayisiso sikhathi sakhona lesi. Abayekile ukuhlakaza izimbabwe phakathi, bayekile ukufananisa i-MDC Alliance lesana. Ayikho enye iphathi kuleli elezimbabwe elamandla okulwisa izanuphiyefu ngihlule i-MDC Alliance. Yikho nje umnankangwa lezanuphiyefu labo abo bonke nje ongamaphathinyana lokunye bebhizi bengalali nge-MDC ngoba bayakwazi ukuthi i-MDC yiyo yodwa iphathi engangena embusweni ilizwe lezimbabwe litshintshe lisuthise abantwana bezimbabwe ngoba esikululelayo lapha silwela abantwana bezimbabwe ukuba bakhululeke.
Yebo yebo Studio 7 linjani lonke? Hayi siyadaba ngezinto esizenzela zona nambe zithi ke mphawule kaphala ngendlela sayizwaleka dagwiri kathi iphelela ngaphi kayigcoti konke laba abantu ababanzabe zona indaba into zakhona zingasebenzi zisuka ziphele nje ziya ngaphi. Into leli bonakani izabhedakani sebebhizi likampeyina waye lingakampeyini ngezinto ezinhle kani kathi ezivelisiwe lama-NGOs lithi sezepolitiki lingena ngaphi lina bebelincinceda laba abantu beziphilisa besinika ukudla konke beziphilile yikho lani likhona khona lapho yibo bona babantu ukuthi libonge seliphendulela inkulumo. Hawu bantu abesibe ningabantu sibonge okuhle laniyenza nokuhle hhayi ukukhampena ngomlomo ikhuluma into ezenzakalayo kanti eziziminya lathi zalungisweni kayi laphakathi sokwathini nokuba laligijima lithibe uzayenziwa khona kanti eselizaphika lizositela ngayo lo mgwaqo wayo. Hawu makhewalelisikhoni phela nibadala sibilakelenzeni into ekhanyayo ebantwini lingasenzeki odokothi phansi.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo weVoice of America uthi inkisela yaseMelika enothe ukwedlula umuntu wonke emhlabeni jikelele. Umnumzana Jeff Bezos uphumelele izolo kuhambo lwakhe lokundiza esiya emkhathini waphenduka esekumango ongamakhilomitha alikhulu phezulu lapho zonke izinto ezisemkhathini eziqala khona ukungabile sisinto. Ubehambe lo mne wabo kanye labanye abantu ababili. Inkampani yezindaba AFP ithi umongameli wele mali umnumzana Hasim Goita utshele uzulu welizwe lakhe izolo ukuthi kalimalanga kusehlakalo sokuzama ukumbulala okwenziwe ngabesilisa ababili ngesikhathi esetempelini ethandaza. Singene kudaba lweMelika. Umkhakha we-COVID-19 omemetheka ngamandla njalo obulala abantu abanengi obizwa ngokuthi i-Delta variant ususabalele eMelika wagcila ngesilinganiso sokungamachumi ayisishiyangalombili lantathu ekhulwini 83%. Lokho kuvezwe ngumqondisi wogatsha lwe-Centers for Disease Control and Prevention, uDokotela Rochelle Walensky ekhuluma kudale leSenethi izolo. Uthe mhlaka 3 kulinyanga umkhakha lo ubusumemetheke ngesilinganiso samachumi amahlanu ekhulwini i-50%. Okutsho ukuthi phakathi kwamaviki amathathu edluleyo kuphela ukhwele ngesilinganiso samachumi amathathu i-30%. Emelika, umkhuhlane we-coronavirus usuhlasele abantu abangu 34 million njalo wabulala abangu 609,000. Lanxa amajekiseni ekhona, abanye balokhe besala ukuhlatshwa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Lanxa umkhuhlane lo ubonakala ngathi ususiba ngcono, eqinisweni ukuthi lapha eTexas amaviki wonala amabili adluleyo kuyezwakala ukuthi ama-numbers ayakhwela. Kodwa ke ukukhwela kwakhona okukhona esikubonayo ukuthi kungathi kuhlasela kakhulu emakhaya, ngoba abantu bemakhaya laba bemaphandleni yibo bangazange bavume ukuhlatshwa. Baba ngabantu laba bomisa intamo, ontamo zilukhuni, ontamo zibomvu. Baba ngabantu abangathi balalela kakhulu umongameli lowana owaphumayo, kungathi kasozaphume, kungathi ulempendulo, kungathi kuthiwa ngamanga ukuthi khona kulo mkhuhlane lo owe-corona. Manje ke sekungathi kuyabachaya, kuyachaya khona ngale. Sekungathi ama-numbers ayakhwela, ayaphezulu. Ngingatsho ukuthi labo abahlatshiweyo akubachayi. Kungabe kuyabachaya kodwa ke ii-numbers zangakhona zinganeno kakhulu. Kuyakhanya ukuthi ngabe abantu abahlatshwanga, ngabe kulo kufa okukhulu kakhulu phakathi kwabantu ngalesi sikhathi. Mina ngiyakholwa ukuthi ijekiseni le iyavikela ukuthi umkhuhlane lo ube nganeno.
Bakhona yini oyakuhlangane labo abalokhe bengathemba ukuthi umkhuhlane lo ukhona?
Labo bantu bakhona sibili abalokhe bengathi kabathembi, ngoba angikwazi ukuthi ngathi ukukholwa kokhona kujule kanganani ukuthi umuntu esule ukubona lanxa abantu besifa. Baya kutshela bathi hayi, imoto azibulala abantu abaningi kudlula laba sebefile. Ye, amaframe ajina abulala abantu abaningi kwedlula laba sebefile. Bale ndlela yakhona abazivikela ngayo ukuthi hayi, lokho asilokuqiniso. Engingakutsho sibili, ilapha eTexas bakhona, bakhona sibili abamhlophe futhi abatsho njalo. Kanti-ke napha kwelangakithi abamnyama balokwesabela okokuthi engxenye ivaccine le ayibaphathi kuhle. Ungathi nxa kuhlatshwa laphana kuyahlatshwa emhlophe, kuhlatshwe le mnyama khona lapha. Yikuthi babe bakwenziwa ukuthi bahlatshwe ijekiseni eyayingathi ngeyokubabulala. So-ke laba abadala bakhona hhayi ijekiseni balokhe bengathi kabayithembi le engabe iphiwa nguhulumende eyihlaba abantu abamnyama. Kodwa ke eqinisweni ukuthi baza kufa, bekufanele ukuthi ngabe bayathatha ijekiseni le ukuze ibavikele. Ngoba mina kangikholwa ukuthi umhlaba lo ungahlaba abantu ijekiseni ebulalayo.
Umnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Izibhethe ngokukhangela ebezihamba phambili. Uhulumende uselaye izisebenzi zakhe zonke ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Izakhamizi zemaphandleni zithi ukuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 sokuphazamisa impilo zaso. Amapolisa athi abophe amasela alitshumi antshontshe izifuyo kwamahlambuzi ePlumtree. Kwanele mtwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Abangathanda ukulalela indaba zethu ebulenjini be-intanethi lingaya kukheli ethi www.voandebele.com kumbe liye kukhasi lethu le-Facebook ele-VOA Ndebele. Yimi uNtungameli Nkomo. Thank you.